Kulusizi mahlabe zulu ukuthi into yombhuqazwe igugrawundi abantu sebethatha njengomdlalo. Thina silandela iconstitution yeZimbabwe. U-section 251 ikhuluma ngokubumba i-National Peace and Reconciliation Commission. Abantu bangafunda i-chapter yonale bazabona ukuthi ngobani abantu abaphiwa umlando woku khumisana umlotha lokukhuluma ngezinto zombhuqazwe lokuthi abantu bangahamba njani besiya phambili. Sengimangala thina abe Post Independent Survival Trust ukuthi uhulumende kababa uMnangagwa sekhupha amandla aphiwa iNational Peace and Reconciliation Commission seyiphizinduna. Izinduna labo ngama victims ngabantu abafelwa ngabantu. Yikho ke siyamangala ukuthi bonaba abantu abahlutshwa igugrawundi yibo sebekuthiwa bacubungule. Bazacubungula njani labo bangabantu abangama victims? Sibona ngani uhulumende ucatshwa ngomunye ngoba iconstitution iphe iNational Peace and Reconciliation Commission 10 years. Ayikasebenzi ngisho abantu lokhu bebuzwa bephiwa lokhu besenza lokhu. Thina be-Post Independent Survival Trust sibona ngani ngamandlwane ukuthi izinduna zibambe izinto ezingaka lapho kwakubulawa khona abantu. Lokhu yokuthiwa yi-criminal justice. Abantu ababulalana khona akungeni nduna, kungena ezomthetho ukucubungula ukuthi ngobani abenza lokhu bekwenzelana. Kodwa kathesi abantu sebethatha isikhathi bedlalisa injonjo kuthiwa kuyakhulunywa. Kukhulunywa lobani? Bangaze bakubone ukuthi abantu babulawa ngubani, baza kuhambisa yini entabeni besazi ukuthi intaba yiyo eya ibulala abantu.
Manje baba mafa lithini ngalokho?
Singabona ukuthi iNational Peace and Reconciliation Commission injongo yayo ngesikhiwa ku 252A B lo A lo B to ensure post conflict justice, healing and reconciliation. Ukukhangela ukuhluphana lokungazwani kwabantu kwenzakala ukuthi kube lokuthula njalo abantu bazuze amalungelo abo ngaphambilini kokucubungula bazuze ukuthiwa i-truth, hearing and justice. B, it is to develop and implement programs to promote national healing, unity and cohesion in Zimbabwe and peaceful resolution to disputes. Kuthiwa abantu kona beza kwenza ama program ukuthi baphole inhliziyo zabo lamanxeba. Kodwa phela kwenzakali kathesi abantu bayacatsha, abanye bayabulawa, abanye bayathotshwa, abanye benziwa konke lokho. Siyawubonela ama election. Lakathesi kulama by-election abantu ababulawa khona, abatshaywa khona, akulandelwa ngitsho lapho. Okokugcina ngifuna ukubala u-C. It is to develop programs to ensure that persons subjected to persecution, torture and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. Kuzaba lama programs afana ukuthi bonke laba bantu ababehlukumezwa bebotshelwa mahala, abanye bebulawa, benzelwe ukuthi bancediswe ukuthi bengabantu njengabantu, wenzela ukuthi ukwesaba nokuphupha kabi kuphele abantu bahlalisana.